Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthokazo omuhle siyalamukela umsakazo we-Studio 7 namhlanje ngolwesithathu mhlaka 4 Ntulikazi 2018. Igama lami nguGibbs Dube. Endabeni zethu namhlanje kubotshwa abantu abacatshangelwa ukuthi badabula amaphepha kamongameli Emmerson Mnangagwa okhankasela ukhetho oluzayo. Luqhubekela phambili uhlupho lwemali kweleZimbabwe.
Kulezi nsuku ngomumo ophandle kufana labantu abaphila komakhelwane kumboko okucela.
Abantu abaphephela kwele Botswana bakhuthazwa ukuthi babuyele kwele Zimbabwe. Bancintisa endaweni ezifanayo abalandeli bomanyano we-MDC Alliance.
Indaba yamakhalijini sazama sibili ukuthi babe yi-one nge-constraints. Kwakhanya kwehlule ngoba kwakudingakala ukuthi la umbono wabo ube phakathi singakaba withdrawn.
Kulo mkando omangalisayo kwele Zimbabwe okhangelelwe ukuthi uzaphela ngesonto. Zonke lezi ndaba lezinye lizazizwa kulo msakazo. Amapolisa asebophe abantu ababili abetheswa icala lokudabula amaphepha okukhankasa kamongameli Emmerson Mnangagwa. Umnumzana Peter Bizarre lomnumzana Tatenda Kamutungunde abahlala elokujini le-Airport kuthiwa badabula amaphepha la ngesantando. Igqwetha labo umnumzana Lizwe Jamela uthi ababili laba bayaliphika icala leli. Kusenjalo abalandeli bomanyano we-MDC Alliance bathi kulabantu abacatshangelwa ukuthi ngabalandeli bebandla leZANU-PF abatshise imota yelunga lomanyano lo ngomvulo. Kasenelisanga ukukhulumisana leziphathamandla zebandla leZANU-PF ngesahlekalo lesi.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Njengokulithembisa kwethu izolo balaleli be-Studio 7 sesilethulela ihlandla lesibili lodaba lapho ibandla leMthokazi Republic Party elithi selilinde impendulo evela esigodlweni sevinkili le-Pick n Pay kwele South Africa ngemva kokunikeza abakhokheli besitolo lezi ugwalo lwezikhalazo olwe-petition lisola ukuqhatshwa kwabantu abavela kwezinye izigaba zelizwe endaweni yalabo abahlala koBulawayo. Induna zeMatabeleland lazo ziboka zithumele ugwalo lwepetition kumongameli Emmerson Mnangagwa zisithi kufanele izifundi eziphuma emakolejini alesi sigaba kube yizo eziqhatshwa phambilini kwabavela kwezinye izigaba. Umnumzana Njabulo Ngwenya unobhala obona ngobudlelwano lwamanye amazwe ekubandla leMthokazi Republic Party okuqula eliqhube ugwalo lwepetition Epic and Pay kwele South Africa uthi kusobala ukuthi umzabalazo ofana lwebandla lakhe uzamemetheka esigabeni seMatabeleland.
Le nto eyenzakala manje ibiswele nje i-leadership. Politically, traditionally or otherwise, thina si-provide i-leadership politically and we have jabulisa futhi ukubona lezi nduna ohlangothini lwazo lwezombuso wezomdabu labo sebesenza lokho. Ngibona ngathi bekuclear kuwonke umuntu ukuthi kukhona okufanele kwenziwe ngalesi siga esenzakala eMathebelelandi. Okade kuswelakala nje ukuthi kube le-leadership eqinileyo elesibindi ezaphakama ithathe lolu daba iluse phambili. Ngiyananzelela ukuthi ziningi izinhlanga mhlawumbe ezisazosukuma izinhlanga ezihlanganisa ama-students, izinhlanga ezihlanganisa omama. Lokhu kudinga ukuthi bonke abantu izinhlanga ezehlukeneyo nje zisukume zikhulume ngakho zime zikukhondeme ngoba kungumkhuba omubi kakhulu.
So kusenzakalani kathesi ngolunye udaba elake lalukhangela olugoqela olokuthi abantwana befundiswe ngolimi lwabo ezigabeni zabo?
siphezulu kwalolo daba inkosazana okukhona nje ukuthi sisamiswe kakhulu lidaba lama elections sibhizi kodwa ke sisayenza ama elections kanjalo sanikeza umlayezo kulabo abazamela ibandla njengama members of parliament ukuthi lapha bahamba khona bahambe bebhala amagama alabo abaqede o level baphasa labaqede i A level kanye nalabo othishala lamanye nje ama professionals abahleliyo emakhaya abangasebenziyo ukwenzela ukuthi mase si confronta nalo hulumendelo sihambe sinobufakazi bokuthi nampa abantu bakhona akusikho ukuthi abantu bashwelakele ukuthi kuze kuyeqhathwa abantu abavelela kwezinye indawo so siphezulu kwalo nje lelo daba kudlula ama elections sizabe sesiqala uku roll out lawo ma programs ukuthi sizame ukulungisa leyo ndawo
kuqhamuke ingxoxo mpikiswano lapha ebulenjini kuma social groups abanye bechothoza ukwenza kwenu besithi kuletha ubandlululo njalo kulabanye labo esibabonayo abavela emhlubuleni wemathebeleland abalisolayo
bakhona vele kusukela la ngo 1980 abantu bemathebeleland abasetshenzisiweyo ngendlela emangalisayo ukuthi balethe lokho kuganga okuvelela eHarare ucindezelwa kwabantu bakithi bekusetshenziswa abantu bakithi njalo uzananzelela ukuthi ipolitiki yaseZimbabwe isiyipolitiki yokudla kunabanye abantu abachothoza lokho ngoba bekuma bandla aseHarare agoqela iMDC lezano PF umuntu oku MDC namhlanje maye bona abantu bakomthwakazi bephakama besenza lokho kumele bakwenze usebona abantu abafuna ukumkhipha esinkweni so sokune politics yokudla asinandaba labo thina siyazi ukuthi esikulwayo inkululeko yabantu bakithi asilweli ma elections njengabo thina silweli ukukhululeka kwabantu bakithi so bona abashort sighted okwamanje kodwa sizafika isikhathi sokuthi labo bavuleke ngoba vele imidlwani ayithungululi ngasukulunye
njengoba lilokho khona ngapho kwele South Africa yiphi impendulo eselimelele kathesi ku Pick and Pay bese lisenzani ngayo
okwakhathesi u Pick and Pay sinika ama demands ama demands ethu athi sicela ukuthi asuse labo bantu abafakwa ngemva kokuxotshwa kwabantu bakithi bexotshwa ngokwenketha bechabi njalo azikomithe ebantwini basemathebeleland ukuthi asibonise ipolicy ye employment yakhe maqondana nalokho esikukhulumayo ukuthi akuthi uma kuqhathwa kuqhathwe abantu bendawo uza remember ukuthi yithi esiphakamisa uPick and Pay lapha ngoba yithi abathengi baka Pick and Pay kodwa uma sokuqhathwa uPick and Pay usesiyathatha abantu abavelele eHarare sithi lokho kakulunganga sikhangelela ukuthi ngesikhathi esifitshane nje alungise lo lwana udaba abone ukuthi uyabishela labana abantu kuyainvestigatewa ngokushesha kubiselwe labana abantu abaxotshwayo abangabe esindebeleni ngoba babexotshwa on tribal grounds azikomithe ukuthi going forward kuzamela ukuthi aqhathe abantu bendawo ikwethu ukukhangeleleyo lokho otherwise uma kusehlula lokho sizaqhubeka silokho esigijimisana sisilwa lo Pick and Pay ngoba simbona manje as an extension ye system yezano PF yokucindezela abantu bakithi
kodwa abantu bendawo bayagoqela yini abakhuluma olunye ulimi njengabe sishonene asebahlala khonapho kobulawayo isikhathi esithi
vele inkosazana thina kasilwi lo mhlobo silwa lokuthi kakuqhathwe abantu bendawo asikaze thina saba le tribalism ngabe sile tribalism namhlanje ngabe abantu abavelele esishoneni abakwazi ukuthenga izindlu kobulawayo ngabe abakwazi ukuthola amasenzi kobulawayo kodwa ke sithi abantu bendawo akube le open door policy esikwalayo yilesi siga esisibonayo esabantu abafuna ukufeza ama interest e 1979 grand plan ethi umuntu wasemandebeleni ungaphansi komuntu weshoneni kumele kudle umuntu ovelele emashonaland kuqala kungakadli umuntu ovelele emathebeleleni
iningi leni kumthokazi Republic Party likhankasela ukumela izigaba ezithile ePhalamende kulukhetho oluzayo lingavotelwa yilo udaba lolu eliyabe lilukhangela yini olobandlululo
we are not a reactionary party engingakutsho ngolimi lwasemzini
lo ngumnumzana Njabulo Ngwenya unobhala obona ngobudlelwano lwamanye amazwe kubandla lemthokazi Republic Party sixoxela ye-SA South Africa
yebo 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 mthwakazi omuhle belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngokukhasi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusiqhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la ku Facebook ngokhasi lethu ele VOA Ndebele.
Ezinye izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele Botswana zithi iziphepheli ezihlala eDugwe Camp duzane leFrancis Town kazibuyele ekhaya zingakaxotshwa ngurhulumente omutsha. Lokhu kuza ngesikhathi iziphepheli zihlaba umkhosi ngendlala lokungahlali ngemfanelo enkambeni yeDugwe. Okuningi asikuzweni kunthathele izindaba eStudio 7 uMathini Ngwenya.
Akuselula enkambeni yeDugwe abeZimbabwe abadinga ubuphepheli khona behlaba umkhulu umkhosi besithi akusaphileki. Lokhu kuza ngesikhathi eleBotswana seliqinise umkhankaso wokuthi iziphepheli zeZimbabwe kanye lezeNamibia ziphindele kwabo. AbeZimbabwe kumele babe sebephume baphela kweleBotswana mhla ka 31 Mpalakazi lonyaka, kukanti abeNamibia kumele babe bengasekho ekupheleni kwayonale inyanga. Uhulumende weBotswana uthi kasenelisi ugcina isiphepheli ngoba inhlanganiso yesiphepheli umhlaba wonke jikelele eye-United Nations High Commission on Refugees isehlise uncedo lwemali. Iziphepheli zeZimbabwe zithi sekuluma enkambeni lokudla abakuphiwa kungagcwalile sandla okungumlayezo osegcekeni ukuthi kumele baphindele ekhaya.
Uchief of mission ubesithi yena sizahamba nje ekhaya eZimbabwe noma kuthiwa siyanikwa $100 ukuthi sibuyele ekhaya. $100 zincane kakhulu.
Omunye weZimbabwe ohlala eHabroni njalo elandela udaba lwesiphepheli uthi kungcono bazibuyelele ekhaya kungakabi kubi okudlula okukhona okwamanje.
There's no reason why umuntu omncane would want to stay at Dugwe and take about 11 years until they qualify would be pumi bengene society of Botswana. South Africa offers better opportunities. Ya offer amathuba umuntu ethola amaphepha akhe ekwazi ukuthi esebenze khona ngayo.
Lo ngumbono okamnumzana Israel Ndlovu othi umgceki othele Botswana asazimiselanga ugcina isiphepheli ngakho abaqoxe imtshaqana yabo baphindele ekhaya kusemasinya bayiqala impilo.
Masinya bephindile ekhaya.
Iningi labaleka ekhaya ngesikhathi sodlakela lokudinga umongameli ngomnyaka 2008, kodwa lokho elilesidensi sokubuyela ekhaya lisithi lifuna ukwazi ukuthi ikusasa iminjani. Kodwa umphathi Ntambo obona ngendaba ezenzakala phakathi kweZimbabwe, uDokotela Obert Mpofu uthawula sizathu sokuthi iziphepheli ziyesabe ukuphindela ekhaya. NginguMartin Ngwenya owendaba zeStudio 7 ngiseHabron kwele Botswana.
Uhlangothi lukahulumende olubona ngesimo somkhathi kweZimbabwe Olemet Office luthi umqando oqalise izolo ukhangelelwe ukuthi uzaphela ngesonto. IMet Office ithi indawo ezibanjwe ngumqando kakhulu zigoqela isabelo seMatoren South njalo lenkabazwe endaweni ezinjengezishabane leGweru. Ithi kulomqando ofanayo endaweni eziningi ezabelweni ezibalisa iMaswingo leMathebele leMakerland.
Oveza umbono kahulumende weMelika. Elemelika liphakathi kwemizamo yokuthuthukisa ukuqhuba ezamabhizimusi lele Ethiopia. Njalo selithumele iqula esigodlweni salelo lizwe i-Addis Ababa ukuthi liyedingisisa ngalolu daba. Amanye amazwe azakwethekelelwa yileli qula ngele Kenya, ele Cote d'Ivoire, lele Ghana. Iqula leli elikhokhelwa ngumnumzana Gilbert Kaplan ocebisa umongameli Trump weMelika ngokuthengiselana lamanye amazwe likhangelelwe ukuthi lizacubungula laye umnumzana Trump eliza kuthola kulolu hambo. Iqula leli selihlangane leziphathamandla zikahulumende we-Ethiopia, osomabhizimusi balelo lizwe kanye labavela kwamanye amazwe kodwa besebenzela kwele-Ethiopia. Elemelika lithi ele-Ethiopia yilizwe lesihlanu elilomnotho othuthuka ngesiqubu e-Sub-Saharan Africa. Ngakho lithi kuqakathekile ukuthi lisebenzelane lalelo lizwe ngenjongo yokuthuthukisa umnotho weMelika kanye lowe-Ethiopia. Lowo ubungumbiko oveza umbono kahulumende weMelika.
Kulabantu abambalwa kumanyano we-MTC Alliance okukhanya engani bancintisa endaweni ezifanayo loba nje inkokheli yomanyano lo ingakuthakazeleli lokhu. Bakhona njalo abanye abantu abathi kabasuze bavotele abantu abadabuka eMashonaland abangena kukhetho lokudinga abameli bedale lephalamende koBulawayo. Ukuze sizwe okune ngodaba lolu, uChris Gande weStudio 7 uxoxa lo-Albert Mhlanga, ilunga le-MTC Alliance.
Indaba yamakhalidendi sazama sibili ukuthi babe yi-one nge-constituency kwakhanya kwehlule ngoba kwakudingakala ukuthi la umbono wabo ube phakathi singakaba withdraw. Kodwa indaweni eziningi sesikhulume labo ukuthi hayi lanxa bengu-two kabavumelane ukuthi kuyakhampenelwa oyedwa. Lanxa lokho singalathemba lakho kodwa yikho indawo eziningi sesivumelene ukuthi hayi kabakhampenelwe oyedwa lanxa ku-ballot box bazabuya bebabili. Kodwa akusiphathanga njengebandla ngoba ayisikho esayivele sikujongile. Kodwa indawo eziningi lapho esibili la 1-1 hayi kuyakhanya sikuthi sizanqoba ngenamba ephezulu kakhulu. Yena-ke upresidenti kala problem ngoba wonke umuntu uyatsho ukuthi hayi thina zavotela upresidenti kodwa mphinde mvotele omunye lo phakathi kwababili. Yikho nje kungaba luhlupho ngoba lokhu kuzabangela ukuthi ama-senators ethu abe malutshwane lalaba abe-proportional representative babe balutshwane. Otherwise kodwa hayi ukukhanya ukuthi siyanqoba kuyakhanya kusegcekeni sebili.
Kanti pho njengoba usitsho wena ukubana bakhona abathi bona bazamvotela upresident akulahlupho, kodwa ke sizwa abanye besithi upresident nguye olomlandu wokuthiya udabolunje lona lolo lokubana kugcine sokulababili abakhankasa esigabeni sinye. Uthini wena ngalo?
Yebo, ngakutsho ukuthi upresident nguye olomlandu kodwa okuliqiniso njengoba phela sahlala siyi-management sonke sakuqhubana lo daba lolu laye uyabe nguyo-chair lowo mhlangano. Abantu nxa behlukana umbono akusikho ukuthi lowo umbono nxa uthe waba mubi bese kuthiwa yena upresident kuyothe. Upresident laye kuyamhlupha konke khonokhu ngoba uyakhangela ukuthi kumarali ethu esasihamba khona indawo eziningi sayesi-introduce amakhadideni.
Umnumzana Albert Mhlanga, lilunga le-MTC Alliance, bexoxa loChris Gande ekoBulawayo.
Oh, what a feeling. Look what we've overcome. Oh, I'm gonna wave away my flag and count all the reasons we are the champions. There ain't no turning back.
Wezemidlalo liyaqolotsha iqembu leBhilitane elinqobe leColombia kumncintiswano weWorld Cup izolo kusihlwa. Sixoxe ngodaba lolu lo Ezra Jesus Banda, incwadi kwezemidlalo.
Umdlalo omnandi kakhulu ngabe eBhilitane bonke abantu begcwele bethokoze kakhulu njalo bahambeke kuhle. Ungakhohlwa phela ukuthi ngakuqala ukuthi England iwine ngembekwa. Ayizake iwine ngembekwa World Cup, siyadliwa kwaze kwaba kathathu emdlalweni le ama-penalty shootout.
Kuvele nje kukhanya ngazani England yona ibingani vele ayitshayi kuhle ibhola nxa sokubuya-ke ku-World Cup. Lo nyaka ubona ngazani izajova njani kodwa?
Lo nyaka ngendlela yokuthi-ke umanager wabo leyo umqeqeshi wabo Southgate uthethe abafana abancane bodwa. Eminyakeni kujwale ukuthatha-ke labangani bakhulile-ke sebebadala kodwa yena uthi hhayi mfuna uhambe nabafana abancane abalambileyo. Ngakho abafana laba sebejengisele ukuthi balambile impela, badlale kahle kakhulu ikakhulu bedlale e-Colombia-ke esingali-ke ilolu lwazi kakhulu-ke nxa kubuya kule midlalo ye-World Cup.
Siyabona ukuthi kodwa bebengazani badonsa inyawo sibi nxa sukhangela i-ORK lapha kungani bekungani kunzima bekunganjalo?
ye bese bekhathele ungakhohle ukubana ke iEngland ke isihlale ke isikhathi ingadlalanga basukule insuku ezingathi isiyagalo lunyu bekuyi 90s bengadlalanga abanye labo laba ke ba practice ngathi ikuzilolonga belungisela umdlalo lobadlala ngemva kweEngland le eColombia so ebenganiqinile kuhle.
Yes, khangeleke okulandelayo iSweden izanqikilana leEngland kuma quarter finals la ubona njani khona?
Umdlalo okhangelelwe ngabantu abaningi ikakhulu ke hayi ungakhangela ke ngapha ke sibaya labo hlana khona eEngland labo Sweden kungani kulula kuEngland ngoba ke ingadlala kahle yaze yefika lokho esithi kuma finals ingahlangana ngalama qembu la esithi top 10 ihlala nabo Sweden izi yefika kuba final lapha kulula kuyo iSweden ke iteam ke ihlala ke idlala leEngland hayi abafana abaningi badlala khona ba Premiership la kuma lo Alexa lapha kokhala ukuthi iEngland izaqhubela phambili izanqoba.
Ye nxa sikhangela njalo ke kule Uruguay versus France kuzobuya iBrazil versus iBelgium akutsho khona futhi ubona njani
umdlalo omkhulu sibalantane ngibabona ngathi yifinal yakho na yiBrazil ke na iBelgium ke ziqinile zombili ngoba kade singakhangela kwaphana ke kuFIFA World Rankings iBrazil la iBelgium ziyalandelana abanye bathi yifinal phakathi kwazombili lezi kodwa ukhanya ngani ke abafana beBelgium baliqinile lo nyaka ke ngibona ngani iBelgium izanqoba.
Uruguay versus France
beFrance njalo ye kukakhulu ke abafana beFrance njalo bona bekhalele the Uruguay but Africa United ngoba abantu abaningi labana ke badabuka egaza ngele Africa so
lo ke nguEzra Jesus Banda ingcwethi kwezemidlalo. Yes, ke sibona ke khonapha ke ebulenjini bokuzilibazisa ukuthi abantu bathini ngodaba lwemthwakazi evimbileyo okuvimbileyo khona ngale ePick n Pay sibona ngazani sifake umbuzo wokuthi liyabasekela kumbe alibasekeli siza ukuthi silobane ecingweni khona manje ngizokuthiwa silobaba uNkosilathi. Nkosilathi kunjani?
Ngiyaphila mfowethu, njani?
Ngiyaphila kakhulu. Kula bantu abaningi sebafuna ukungena, ubona njani udaba lwalo?
Hayi mina ngiyakusekela lokho kwemthwakazi mfowethu ngoba lento iliqiniso ekhulunywa ngabantu yabona. Ya into yokuthi ngiyaziraund umathebeleleni ma ubheka nje yonke indawo ungano noma police station noma kuphi ezibhedlela ikakhulu lasema-police station abantu abasebenza khona ngamahle yona kuphela yabona so angazi lokhu kuchaza ukuthi namandebela asifundanga noma sibhekela phansi lo mbuso nje welizwe noma kukhankasela ephethweni abantu abahamba phambili abafuna ukuthi izelelo ngabantu besihlonini yabona so into leyo ukuthi uvele ningi izinto vele ezibenza thina sibhekele phansi kodwa bafuna izikhundla ngathi beqeda lapho bafakane bona bodwa yabona into intembi kakhulu leyo ngiyayisekela kakhulu.
Ye pho manje kuqedwa njani khonokho ubona zani kwenziwani?
Yazi ukuthi into le ifanele ilungise kwezombusazwe kubona abantu manje njengoba kuyiwa kuma-election abafuna ukuvotelwa yibo kufanele bebekwazi ukuthi umathi wavotela kumele bedilize kulungise kube equali lathi abantu besindebele ngesithola amathuba ngoba manje abantwana bakobulawayo abayibo abandawo naleyo abasebenzi bahleli kusebenza bona akulunganga vele lokho into engalunganga vele into edala ukuthi singazwani sizondani ngokomhloko kuyabona.
Kodwa kuyalungiseka yini mnumzane?
Noma siya usiya lapho komhlahlandini siya lungisa isithuthi siya kwenzani ngiyahamba siya kwenzani passport yami abantu abanapho abaningi abakuya khona le ethiyonini yabona into lezeliindi kakhulu idala ukungazwani okungaba ukuthi kungakho abanye abantu bazebezesi ukuthi ngayilizwe liyadivayida kodwa bheke ukuthi lincane kangane kangakanani le lizwe lizedivayide libe ngamazwe amabili akwenzi yabo ubangelwa yiloku noma ungaziye kuphi la ufuna kona usizo kuthi i-ofisi lasezimbabwe ufike ukhulumize ngehloni yabona into embi kakhulu le edala ukuthi nje singabi lokuthula enhliziyweni zethu.
Ye kodwa-ke ungajiya ilizwe lithini khonapho-ke mnumzane?
Mizwe engalishiya kakhulu ebantwini abasimele kubona abafuna ukuvotela abanjabo mamthokozani khuphe sicela ukuthi bazame ukuthi balungise yibo vele abangakulungisa lokho noma engawinanga noma ithole lawo masithi kodwa bemele kakhulu la ezondindawo anti kumele umuntu uvele okhankasela ukhethi ukuthi avotele uthi kumele ukuthi alungise ilizwe ukuthi libe sesimeni esi-right somnotho kodwa la kukhona okokwezombusazi ukuthi kuthithwe ikhwali lathi abantu besindebeleni yabo.
Hayi siyakuzwa kakhulu ke mnumzana ungadinwa lokusasa baba.
Hayi ngiyabonga namhlobo.
Yes, yabona ukuthi bakhona sibili abantu abaningi lapha abasithumezela imlayezelo. Sike sibale ke abanye ukuthi bathini ngodaba lolu. Ngoba sibuzile sibili ukuthi likubona njani kunoko kwenzakalayo njalo liyakusekela yini. Ngembone ke abanye abasithumezela umlayezelo. Ulakson Lucky la uthe ye kunjalo sibili. Remember 29 days ago, 29 days to go ukuthi kube lokhetho. Kodwa kukhanya ngazani ke abantu bayadividwa lapha. Ngizokuthiwa silobaba futhi ecingweni lapha silobani nomzana
yebo baba lilondlovu lapho lokuzena indodana ndlovu ngise-South Africa la
ye phoselakho kolapho sibili kula bantu abaningi abafuna ukungena so umuntu oyedwa sinika 1 minute
lami ngomunye wakhona okhalayo ngoba lapha kulokubandlululana ekhaya khona ngaphi kakhulu kulokubandlulana ekutheni kuqala kuthethwa nomgabe bekungcono ngoba bekulama-vice president amandebeli then kuzokuza yonke into ilokuzeni kuyiveni kule MDC le kathi ekatrangribe kulo umama ukhuphe bamkhiphile la ngoba lindebele kuzokuza yena uvice president kaChamisa bekumele kube wonxube bonke lapha manje akuqedakali yonke into nje yenzakalayo ekhaya thina silana e-South Africa siyibona silezi ndaba esizifundayo lapha ema-elokufonini kubi kakhulu ekutheni thina siyacindezelwa phansi ziningi kakhulu lama-message engiwadumezela e-Studio 7 abantu bekhuluma ukuthi amandebele kabulawo kwathoka icuba asazi ukuthi yini kade sayonayo thina
ye kodwa kulungiseka njani kungala kudubulana kumbe ukugwazana kumbe into ezinjalo kulungiswa njani khonokho
zathi thina sikwazi ngoba phela sili ngapha kodwa ngendlela yakhona sokubuhlungu ngakhona sokuzagcina kusiyakhona ekudubulaneni nje ukubhombaneni ngoba into ezinjalo zibulala thina ekutheni labantu abantu abasoze bayenze lutho ngoba bayafunda manje esikolo ma kuthiwa kuyabhala lokuzena ivini amathethi kuyabhadala izimali ukubhadalela izimali ubhadalela umntwana ukuthi abelisela ngoba lesikolo uyabandlulula
um so kodwa wena ungathi walungisa udaba lolu-ke ungalwenza njani Ndlovu
hayi mina mamdade udaba lolu kumele kuhlalelwe phansi kulungiswe izinto ngendlela yayikhona i-unit ka-1987 ibiselwe back ekutheni wonke umuntu lelungelo lotepatrize njengala e-South Africa kuqale kwabusa imixhosa kwabusa umndebele kwabusa umxhosa kwabusa umzulu kwabusa umsuthu manje kuvuthi ivenda la e-South Africa kanti le khaya kunjani why kusehlula khonokho
um siyakuza kakhulu ke mfowethu phosele ukuqina khonapho
kufakwe mpela into ephilayo ukuthi kubonakale ukuthi senza njani ngoba phela lokhu ukuthi kusele kuthi thina sifisele emuva wonke abantu abethu bayafunda bagcine sebengamasele namantombazane afunde gcine sengasasebenza imisebenzi le esethenzwa ngabanye abantu nansi lokuzena ipikeni phelayo iyacitha amandebele ayikho right yonke leyo
um hhayi siyakuza kakhulu ke mfowethu sibonge kakhulu Ndlovini
hayi siyabonga bo
siyabonga ngizokuthiwa ke sisilo baba ke uncube ecingwane baba ncube kunjani
hayi iyaphila baba
ye 1 minute ncube sibili isikhathi sesihambile ubona njani udaba lolo lwenziwa imthokazi
hayi mina kamvumelani lalo ngoba kathesi ayisinto esingayikhangelela thesi sikhangela ukuthi bona bekungafanelanga ukuthi vele babumbe kube lokhuzini libandla elezombusazi okufanele ukuthi kube yi-pressure group nje ukuthi uhlupho lwabo ebefuna ukuthi balulethe kuhulumende balokhu ze bazwakale hathi ukuthi bangene kwezepolitics so kathe sikhangelane lokuthi ilizwe liqhubekele lisiya phambili hhayi okokubandlululana lokhu asopolitics ezilungileyo isikhathi esikhulu besivele sithwele nzima ngomgabi ngakhonokho ukuthi belokhu esithi kulamandebele kulani kulamashona asisafuni lolu hlupho futhi sifuna ukuthi nxa kuzipolitics zibambe amakhona wonke hhayi kuthiwe ezomhlubulo owangapha asikufuni lokhu ngiyabonga ba
sibonga kakhulu baba Ncube ungadinwa lokusaza
oright baba
ye siyabona lo baba-ke unqabeni nyanda yemkonto kukhumalo ukuthi salibonani emsakazweni Dube yebo kufowethu kunjani lawe phose lakho khonapho-ke ngodaba lolu mehluleli Ndlovu la ubhalile sibili lapha sabona mfowethu kunjani Emmanuel Masuku lawe uphose lakho baningi sibili abantu ekade bephosa wabo khonapha siyabonga kakhulu kodwa-ke isikhathi yiso esingani sesidliwe ngumangoye singake hlukani wothi sikhangele ezinye indaba ebezikhokhela lamhlanje kubotshwa abantu abacatshangelwa ukuthi badabula amaphepha kamongameli Emmerson Mnangagwa ukukhankasela ukhetho oluzayo kulo mqando omangalisayo kwele Zimbabwe okhangelelwe ukuthi uzaphela ngesonto sigqiba lapha uhlelo lwethu lwamhlanje oluvalisayo ngukhiphi Dube.